Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Ungasitshela ukuthi umumo unjani nxa sikhangele ukwethekelelwa kwedolobho leVictoria Falls?
Ngiyabonga mfowethu Chris. Umumo weVictoria Falls usulungele ukuthi izethekele zingabuya zizobona amaphophoma aseVictoria, lokubona lezinyamazana zasendle, lokubona nje lezihlahla zethu ezimbalwa esikwaziyo ukuthi azikho kwezinye indawo. Thina idolobho lethu uzaba khona ubakwazi ukuthi siyilo elaqala ukuhlatsha esingathi ama injection ona lawo ukuthi singabe lomhlane we COVID. Kunjalo silakho ukuthi siyaziqenya ngakho ukuthi idolobho lethu abantu bethu abahlali be Victoria Falls bakuzwisisa ukuthi kusamele lokhu bekwenze ukwenzela ukuthi izethekele ezizabuya zibe le confidence yokuba kwazi ukuthi abantu abase abahlali be Victoria Falls bahlatshwa, njalo balakho ukuthi be reduce ukumemetheka komkhuhlane we COVID. So inani labantu ababuya okwamanje alikafiki ezingeni thina esilikhangeleleyo ukuthi kumbe izinga esilijayeleyo, kodwa kukhona nje esingathi ukubhuka kumbe ukulungiselela lokuthembisa kwabo ukuthi bazeza bezozivakatshela lapha eVictoria Falls, ikakhulu nxa sikhangelele ukuqaleni kwenyanga le elandelayo ekambimbitho kusiya phambilini. Kuyatshengisela sibili kuma hotels la kuma lodges lendaweni zonke lezi abahlala abajayele ukuzibhuka behlala kizo. But into ezikhangeleleyo ngeyokuthi siloyisa kakhulu ekuthini lomkhuhlane ungaze waba lamanye ama variants. So sibalindele nje ukuthi bebuye ize kuthekeleli zethu.
Manje nxa kusiba ngcono kutsho ukuthi izisebenzi ezaxotshwa emahotela zizabuyiselwa na?
Lokhu yikho esikukhangeleleyo, especially njengenhlanganiso yethu iVictoria Falls Combined Residents Association, ukuthi sike saba lakho ukuxoxisana labaqhatshi abalama companies akhona khona be Victoria Falls. Saxoxisana labo besanda kunika ama packages ama ezinye izisebenzi abahlali be Victoria Falls, labanye abanikwa ama unpaid esingathi ngama unpaid leave, labanye abaxotshwayo ngenxa yokuthi umsebenzi wawo ungasele. Khulumisana saxoxisana labo ukuthi siyaloyisa ukuthi bona bebe lakho ukuthi be consider ama residents eVictoria Falls, ngoba uzathola ukuthi lokhu kuqatheke ekuthini yibo phela abantu ababhadala ama rates azayenza ukuthi idorobho lethu lingaze laba lemkhuhlane ebakhona ememetheka efana labo cholera nxa kuyukuthi behleke ukubhadala ama bills kumbe ama rates abo. So kuyabe kuzasinceda ukuthi ama companies nxa kuyukuthi esezavulwa izethekeli zizabuya, siloyisa ukuthi bona bazakwenza ukuthi beqhatshe bonabo abantu ababe sebenzela mandulo, njalo beqhatshela labo abatsha ababe bengabahlali beVictoria Falls. So njengeVictoria Falls thina lathi ama resources ethu yibo bonobu ukuhlala kwe Tesla okufana lokuthi sila ama falls ethu. So yiyo ama resources ethu. So iemployment kusamele inikwe abahlali beVictoria Falls.
Uhulumende limbona ephathisa na ukuhuga abantu bemzini abavela phandle kwelizwe?
Uhulumende ungenele kakhulu ube losizo olumangalisayo ekuthini. Ngiyabuyela njalo ukuthi ngi-emphasize ukuthi ukuze thina sithi i-destination Victoria Falls ibe yindawo izethekele abaseka ngakho ukuthi it's a safe destination, kungenxa yokuthi kwayenzwa a deliberate policy yokuthi thina sibe yindawo yokuqala ukuthi ibe le herd immunity as far as last year. And lokho kuyikuthi umkhokheli uPresident Emmerson Mnangagwa wabuya wazohlatshwa eVictoria Falls, okwakhuthaza uzulu wonke ukuthi ebone ukuthi hayi le into nxa kuyikuthi umongameli layo uhlatshiwe kutsho ukuthi le into iyaphilisa abantu beVictoria Falls. Izakhamizi zeVictoria Falls zasukumela phezulu bahamba bayahlatshwa, njalo lokuthi uhulumende upromisile ukuthi uzakhangela ukuthi uza reduce ama measures in terms of ukuthi ama borders ukubuya kwezethekeli kuyabe kuzavunyelwa, but after be provideile ama vaccination within certificates within a period ye 48 hours
okugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu Chris, ngiyathanda uthi kathesi ngivalelise abalaleli bethu ngithi bebelo lobusuku obuhle. Siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, ebesixoxela ubuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngefikezayo.